isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Walambukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesithathu umhlaka ekuseni ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje eZimbabwe nemanyana lamazwe omhlaba kunanza ilanga le Workers Day elinanzwa namhla ngo 1 May izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudlula kwempahla lokusilela kwemisebenzi.
Siyabe sifundisa ke ama members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ukuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe lihona.
Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethule ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi alungisise umnotho welizwe kulokube egcona labo athi bafuna ukutshengisela.
Kungabuye ukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela. Thina into esiyabe siyidinga kuphela ukuthi lo yabe thethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni. Yiyo into abayihambela empini. Kakube nohulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo umsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. EZimbabwe ilimanyana lamazwe omhlaba namhla okunanza ilanga le Workers Day. Izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokusilela kwemisebenzi. Izisebenzi zisola njalo uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho, wona oqhubeka utshabalala. Kodwa embikweni wakhe oqondane le-Workers Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze izisebenzi ukuthi zibekezele ngoba uhulumende wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izananza lelilanga ngemibuthano elizweni lonke, njalo umkhosi wayo omkhulu uzaqhutshwa eZivarasekwa eHarare. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo utshele umntungameli inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa esola uhulumende ngokwehluleka ukuthuthukisa impilo yezisebenzi, ukhuthaza lazo izisebenzi ukuthi zibambe ziqine lapho ezikhona.
Sikhala ke sikutshela ke ama members lalaba nje abadinga umsebenzi ukuthi asigcine nini imisebenzi yethu. Singayigcina ke imisebenzi yethu ngendlela ezithize ukuthembeka emsebenzini ukuze phela ke laba abasichathileyo bagwabe ngathi phela. So kuqakathekile ukuthi siziphathe ngendlela enhle ukuze sithole imali, sikwanise njalo ukuthi sibuyele ke kubaqhathi sithi sifuna eyinye. Ama-services esiwanikayo ke abantu, siyayisihlangane le ndaba zokuthi abantu bathi eshopu nje kangingeni ngokuthi izisebenzi zangikhona hhayi ziyathuka njalo kazinazi ma-customer. So siyabe sifundisa ke ama-members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ukuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe lihona.
Nxa sikhangela nyakenye ela kunyanga ezimbalwa ezedluleyo, singathi njengoba umnotho uqhubeka nje usadalala, zikhona yini izisebenzi ezinenge ezilahlekelwe yimisebenzi? Kumi njani khonapho?
Okwamanje baningi sibili esingathi bayazisebenza. Abazisebenzayo phela yiyo imisebenzi esikhona. Abazisebenzayo yiba sebebaningi ke ukwedlula laba esingathi khona bahlatshelwe isithupha. UZulu lapha nje omningi uyazisebenza, kanti ke lalo othi uhlatshelwe isithupha akubonakali phela ukuthi usathele isithupha njengoba nje nxa kungala penjeni njalo engasoze akwanise ukuzikhuphukisa esikolo angakwanisi ukuthi afilise imuli yakhe uyabe ungumsebenzi lwane phela umuntu ahlale engumyanga yena evuka ekuseni so esikunanzelelayo siyikuthi nje ayimsebenzi kodwa ayiseyimisebenzi esasiyazi sikhula imisebenzi yamdala owawuziqhenya ukuthi ngihlatshele isithupha phela ukusinika ithunzi hhayi akusela abantu abasebenza nje ungani ngumuntu ongasebenzi nxa uhlangana labo so ngathiwa loyo osebenzayo-ke ungcono yibo unzima obukhona ukuthi imisebenzi hhayi akusela msebenzi abantu bayazisebenza nje
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-studio 7 Iningi lithi kufanele uhulumende alungise umnotho welizwe kulokugcona abantu acabangela ukuthi bafuna ukutshengisela ngalolu daba. Lokhu kulandela umbiko osanda ukwethulwa ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema othi ibandla le-MDC liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni lo umnumzana Matema uthe kulempawu ezikhomba ukuthi i-MDC ijonge ukwenza lokhu ngemva komhlangano wayo we-Congress ngenyanga ezayo. Sixoxa lo mnumzana Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele iParliamente kubandla le-MDC ngalolu daba.
Asazi ukuthi kuyabe kungekho yini emthethweni kumbe kunjani kodwa iqiniso elikhona ukuthi awungeke wagenqula uhulumende owayevele engangenanga ngomthetho. Uhulumende ongangenanga ngomthetho awungeke wathiwa khona kusasa bamgenqule ngaphandle komthetho. Umnangagwa kuyaziwa ukuthi ukungena kwakhe laphana akawinanga so abafuna ukumgenqula laba ngabantu asebenazelela ukuthi hhayi ugcobo kayisilo lwakhe umnangagwa ukuthi ebuse leli lizwe ugcobo lokuthi kubuswe leli lizwe lukumnumzana uChamisa nguye okufuza ukuthi ngabe kathesi usestate house aluba izinto kazihlanyi ngendlela ezihlanya ngayo labo abafuna ukumgenqula ngabantu asebethatha i-advantage yokuthi sebenazelela ukuthi umuntu wonke kasafuni bengikhuluma lezakhamizi nje khonapha ngihamba khathesi ku-constituency yami abantu bengitshela ukuthi hhayi akusela ngenye indlela sesidinga amalori asithwala sehambe siyegcwala sonke ezistridini so-ke nxa bengamgenqula asikuyali ukuthi bemgenqule ngabakwenze khonokho kodwa singasoze sikuvume yokuthi nxa bethe bamgenqula kuphinde kungene bona njalo abangakhethwanga siyabe sifuna ukuthi nxa bezamgenqula bemgenqule bese besithi lo onguye wangena ngendlela owayefuza ukuthi evele engene laphana kabe nguye ongenayo ngibona ngani baye belungisela iZimbabwe okuyikho okufuza ukuthi kwenzakale
kodwa khona bungaba bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abafuna ukwenza khonoku
ngibona uthiwenka kobulawayo amalanga amathathu amane adlulileyo ele convoy edlula ekamgazi umgabe sasimazi ehamba ngenkalakatha yekhonvoy eyabile ezimota zamasota ilengisa inyawo iphethe inkalakatha zemibhobho lama-ambulensi la le mdududu angikwazi ukuthi ngemingaki ngubone lokho ekwenza uthiwenka kobulawayo saze samangala ukuthi kanti namhla sokubuye bani lokhuyana kithi kuyisikhombiso sokuthi hhayi liqiniso sibili ukuthi khona umbuso phakathina kwalaba bantu bezanu p f ngani sitshintsha uthiwenka ngani sethatha into yakhona sekhijima nayo
ukhetho lusiyafika kuyaba kulungiselelwe yini lokhu elijayele ukukufuna ukuthi kulungiswe phambilini kokhetho
thina into esiyidingayo yinto eyodwa nje sifuna umbuso uye kulowo muntu oyabe ekhethwe ngabantu baseZimbabwe ukuthi phakathina kwezigebenga ezimbili ezezanu p f umbuso osutshintshile wasuka kwesinye isigebenga waya kwesinye kakusiphazamisi lokhu esikukhangelele phambili abantwana beZimbabwe bafuna upresidenti onguye abaye bemkhethile bona so nxa kuyukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela thina into esiyabe siyidinga kuphela yokuthi loya bethethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni abantu bekhetha umongameli abamfunayo. Lokho asoze sayekela ukudinga ngoba labo bathi besiye empini yiyo into abayihambele empini. Babehambele ukuthi kakube le one man, one vote. Kakube lo hulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende ekubandla leMDC. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBinga. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Untombazana oleminyaka elithumi lesithupha i-16 uThembelihle Gombora obefunda eSt Bernard's High School e-Old Phomola kwaBulawayo ubikwa ezibophele ekamelweni langakibo lapho ahlala khona logogo wakhe ngemva kokukhuzwa ngokungalaleli endlini okwamalanga amabili. Iphephandaba leThe Chronicle lithi untombazana lo olabazali abasebenza eSouth Africa wafika ekuseni wathunywa njalo wachisa isitshebo wasithela amanzi wayazibophela. Uchiyele abangane bakhe umbiko kuWhatsApp engakazibopheli kodwa akwazakali ukuthi umometheni ngoba amapholisa ethethe umakhalekhukhwini wakhe. Uyisekazi uthi ubengatshengiseli ukukhathazeka. Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya lo nobhala jikelele uIsrael Moyo sebemisiwe umsebenzi okwesikhatshana kulandela isinqumo sabo esokungaqhathi okwesibili isiphathamandla saleli qembu uNhlanhla Dube. Lokhu kulandele umhlangano webhoard lelo mgcini sihlalo uKenneth Mhlophe izolo abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokwenza lokho kodwa bona bathi umsebenzi owenziwa nguDube ubungabasuthisi. Iningi selilindele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi induku loxaxa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7.
Into embona zihlupha abantu kakhulu emakhaya la sokulaleni hlanganiso lezi ezithi ziyasiza abantu zisebenzisa abantu kodwa zingababhadali ngendlela engemfanelo ziba yeqisa ezinye izinyanga zisebenzisa abantu ngenxa yokuthi zikhangelele ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu uma besithi lapha abantu bangobavuma zonke ngoba bedubeka. Njalo enye into engiyibona ezigabeni zakithi lapha akusela busebhuku. Sokulabantu ababanjiswe ubusebhuku abangakwazi ukwenza umsebenzi wokusiza abantu ngobusebhuku babo. So besifuna into njengaleyo i-government ikilandelele ibheke ukuthi kanti abosebhuku labo ngabalungele ukuba ngosebhuku noma ngabantu ababanjisiweyo. Ngoba ngobunengi sokusela abantu ababanjisiwe bona osebhuku ngokwabo abasekho.
Sanibonani eStudio 7 ngomfofo okhulumayo Isaac. Siyabonga abengisekhaya nami ngingahamba ekhaya ngo 10 April ngifike izolo. Into ezilapha nekhaya siswami sithandekile zibuhlungu. Into engiyibonileyo laphana kufuneka uhulumende afake umthetho ukwenza ukuthi abantu bonke bangazilawuli. Abantu bezimba komunye lomunye laphaya usebenzela esishini sakhe. Akusekho umuntu okhangela omunye. So kufuneka uhulumende fake isandla kakhulu. Enye into engiyibonileyo abantu abale mthoba erenki abasatholi imali ngoba omunye lomunye umuntu ole moto yakhe uyabuye layisha abantu. Abantu baswele i-business. Yazi u-government engangenela lapha lela elizwe li-right. Uyazi uChamisa unenkani kakhulu. UChamisa nguye la olimaza ilizwe. Angeke vele kumele avume ukuthi uMnangagwa wawina bebe sebehlanganyela belungisa ilizwe leZimbabwe. Bebe yena besebona ukuthi 23 futhi kuyenzanja. Ekugcina sengicina bekufanele ukuthi bagebe abantu bonke. Sebeqedile ukugeba amathambo abantu bakithi ababulawa uGugrawondo. Bebe sebekhipha uhulumende besenikeza abantu imali kancane ebathoba inhliziyo ebakhalisa isintini kunjalo vele kwakunokukhalisa umuntu. Ngiyabonga ngujiji. Bye-bye.
Into enye lokusafilela ezigabeni zakithi lapha ngamanzi, imigodi yamanzi. Ngiyacela mpela ukuthi government kumbe inhlanganiso zenezi ezisiza abantu uma zingabe zikwanisa zilethe imota lezi ezibhora amanzi, zibhorele abantu amanzi, ngoba izakhamizi zihamba 15 kilometers, 20 kilometers zizama ukuthi ziyedinga amanzi okunatha. Kanti amanzi impilo, okufanele ukuthi wonke umuntu ngawo yithatha duze lekhaya. So sizakhamizi siyacela ukuthi laba abantu abayibo ababhora amanzi ma bengaxhumana laba abantu abasiza izakhamizi bephathise kakhulu ekubhodabhodeni lezigaba zakithi ezemandebeleni lapha, besisize ngemigodi yamanzi ngoba sithwele nzima kakhulu emanzini.
Sakwena basakazi ngabikalela ngimfanazitha esihlangana lokho emazweni. Imicabango, imicabango kayilali, imicabango kayihlaliseki, sikhathaze kanjalo njalo nje ngokusemuva le esikuchiye khona kwethu lapho esiphuma khona. Ngile mimbuzo nyana ethize nxa ndingakuphindela udaba lokugurawundi njengoba nxala belukhuluma kuyandiswala ngoJuma, ile mibuzo emithize engifisa ukuthi uJuma akaliphendule yona, aphendule umphakathi kuyo. Njengomunye oyisekeli we-ZANU-PF kufana lembila leginyambila ihlala balulunye, iginyambila labe lifuna ukudobha umntwana liginye. Benjalo nje beyi-ZANU-PF oJuma labo Kauli udaba lolu bake balihlelela phansi nabe i-ZANU-PF ngemva kokubani umnanga kwabo avumele ukuthi kukhulunywe ngalo. Bake balihlelela phansi na beliqula le-ZANU-PF lonke labangaphe besindebeni balukhulumisana. Nxa balukhulumisana baphuma lezinqumo bani? Okwesibili, ngicela ukuthi laba ngoba laba we-ZANU-PF besindebeleni laba abathi bangabesindebeleni bake batsho ukuthi kati i-grand plan bayayazi na iyabhala i-ZANU-PF 1979 lapho kwaphuma khona inhlelo zikukurawundi kwakulungiselela phela umbuso wamashona ukuthi bazabusa njani, bazakhipha njani amandebele elizweni bathathe bonke. Singazi ngujuma kona bayabona balamalehlokubona ukuthi kambi okwenzakala emandebeleni kuyini ngalesi sikhathi. Umthakazi wonke kusukisele ukhwekhwe kuze ukuthi ibhanga sukile bed bridge kuze ukuthi iwanti ukuthi yonke umsebenzi yonke into ngomathanyela kusebenza umuntu wesitshonini, kuthanyela umuntu wesitshonini, dijala ngumuntu wesitshonini vele phezulu kakhulu kuministri wonke banje yibo ngezekuthi phakazi futhi bayakubona yini na nxaba bathe hlangene babakhulume ngakho nawo. Ngoba thina abantu sikubona njengokuthi yikugurawundi enkulu naleyo yiyo i-grand plan eyabhala ukuthi singababulala bese sithatha lokhu lalokhu lalokhu kube ngokwethu. Ngoba kwi-contraction iyasuka khona le izokuthi obulawayo mbizo ukuthi oplantu bafike baxinde bakhe ukuthi thina sibona kwikho kwi-gurawundi yikho singahlaliseki, yikho kusikhathazela kasisemazweni sihlike ukuphumula nemicabango leyo. Bonke abantu bakamthokazi ngiyabacela ukuthi bavuse iqondo, bacabangisise ubunzima bonke esiphakathi kwabo buyikugurawundi kwayo.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zeMozambique ezasila kuzulu lesiphepho ele-cyclone Idai zaya enkambeni zeziphepheli eMalawi kunyanga edluleyo zithi azizimiselanga ukubuyela ekhaya kodwa zifuna ukuthutha ziye kwakhela endaweni ephezulu. Zithi zingabuyela zilakho njalo ukuhlaselwa lizulu elifanayo kuminyaka elandelayo. Sicela uhulumende weMalawi ukuthi engavali lezi nkamba ngenyanga ezayo njengokutsho kwakhe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ngesikhangele ezenzakala eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Joe Biden okudinga usekelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ka-2020 lubikwa luqhubeka kuhle ngoba uphenyo olwenziweyo likhomba ukuthi nguye okhokhela abanye bakhe bebandla eliphikisayo lama-Democrats ngesilinganiso sokungamachumi amathathu lesitshiyagalolunye ekhulwini, i-39%. UMnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulandelwa nguSenator Bernie Sanders weVermont olesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%. Engaphumelela kukhetho lwama-primary elections aleli bandla, uMnumzana Biden uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe, i-second term. Abanye abancintisayo nguSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana uMnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris kanye lelunga ledale leCongress uMnumzana Peter O'Rourke. Emhlanganweni wakhe we-rally ngomvulo, uMnumzana Biden ukubeke sobala ukuthi umkhankaso wakhe uqophe ukutshengisa ukuthi umongameli Donald Trump uxabanisa abantu elizweni, ngakho yena ufuna ukubamanyanisa ukwenzela ukuqinisa ilizwe. Umongameli Trump useke wachothoza uMnumzana Biden ebulenjini be-Twitter esithi ulivila nje njalo ngu-Sleepy Joe. Kambe bengadibana bobabili laba kungazala nkomoni. Kuhlandla lwethu lesithathu esilethulela lona emsakazweni wenu we-Studio 7, namhla sihlaziya lolu daba silengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dumathi Mema.
Mbona kuzabuyela okwakuyikho khona kwatshintsha umongameli. Lo umongameli uTrump kwenza kwakuthini okunye okungela dignity yesikhundla sikamongameli. Manje umuntu wakhona kalandaba lakho uyakhoma kufuna ufike engqondweni ukuthi kuzanceda abantu, kuyabambanisa abantu yini kalanda lapho ngikuthethisa nsuku zonke. Kodwa mzona ezakhitshwa kuzangena umuntu ozabisela i-Elizabeth esikhathini sokukhankasa okule similo esihle okule dignity.
Kukhanye bekhona abalokhu bemsekela, akusoze kwenza abanye bebona ingani lanxa ukhulumela eceleni nje ungaqhubeka ubusa.
Ngibona uMnumzana Trump ukhona lapha amekhona ukani bamthakwenza bamthakazelile. Nxa ekhuluma ekhuluma iqiniso lakhe leli kula bantu abathanda umuntu onjalo, ikakhulu yena ukhuluma kakhulu esola iziphepheli ama-immigrants abuyayo la. Uyakhuluma njalo bangathandani, weza umuntu omnyama olithiwa umuntu o-Spanish, ukhuluma kuyakwenza abantu bangabambani. Kulabantu abathi nxa bemlaleli bazobethokoza ukuthi yikho sikufunayo, wena sifuna amathiwa wodwa lakho elizweni le-America, lizwe lethu leli azifuni abantu abavela kwamanye amazwe. I think bona laba bantu labo baningi kakhulu, especially abakuthi ima-rural areas baningi kakhulu and bayamthokozelela and so far lokho bemthanda kakhulu ukuthi indlela abusa ngayo abayifunayo. So ngibona ngathi kuzaba nzima lapho ku-2020.
UMnumzana Biden wasake samuzwe sithi kabuye umongameli Trump bezochayana ngemva kwendlu. Kambe ukuthi la singezwa ekhuluma okuseceleni kakhulu nxa sebeqondene nomongameli Trump.
I think ngaso kunjalo engxenye bazakhuluma, uzakhuluma but okwa-Biden kule kuyagcina akudlulisi malawulo. Umuntu ophinda azubuse aphinde axolise ukuthi hayi laphana ngiphamba sokukhuluma bengizama ukuthi uTrump yena ngokwakhe kaxolisi even one day. Wonke akukhulumayo uzakusiza mani lakho katshintshi. Kodwa-ke nxa sebebakhangeleni ngibona ingane uBiden uzagcina la engane sesisiba njengoTrump ukwenzela ukuthi awine nje kuphela.
Lo-ke uMnumzana Dumathi Mema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esixoxelayo eseDallas eTexas. Yebo-ke sithanda ukwamukela laba abasilandela kukhathi lethu le-Facebook. USindiso Mugore uthi morning Zimbabwe. UVasco Nyaningwe Moyo uthi bazasibangela umsindo ngento engekho i-MDC ayeke ukugqugquzela uDlame ngoba nabo bayehluleka namanje. Singazukuthi utsholuphi ngoba udaba isilubalileyo belikhuluma ngokutshengisela ukusemthethweni. uJason Maphosa yena uthi morning msakazi. Namhlanje ke kwezomculo sibuyela emuva kulabo abathanda umculo we-reggae umdumo wamakhosi oke wadla ubhedu weZimbabwe ngeminyaka yama-1980s. Namhla sikhamba lo-Burning Spear, igama lakhe lokuzalwa kungu-Winston Rodney oweJamaica phela yena ulokhu lokholo lwesi-Rastafarian njalo sele minyaka engu-74 sikhuluma nje. Iningi lizamkhumbula ngengoma zakhe eziningi kodwa namhla siliqhunsela u-She's Mine lapha athi Don't Mess With My Jill ngowami ngiyamthanda ngumculo wothando lo.
I love a girl and her many. Oh, Gilo, 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 don't mess with G. Oh, Gilo, 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 don't mess with G. Don't mess with G. Don't mess with G. Don't mess with G. Oh, Gilo, Gilo, Gilo. Oh, Gilo, Gilo. Don't mess with G. Don't mess with G. Oh, Gilo, Gilo. I love her, love her, love her, love her. I'm in love with G. I love her, love her, love her, love her. I'm in love. Don't mess with G. I love her so, and I want her to know she's mine, oh my. All right, no my G. All right, no my friend. Leave her alone. Don't mess with G. She's mine. Oh G. Oh, Gilo, Gilo, Gilo. Oh, Gilo, Gilo, Gilo. Don't mess with G. Don't mess with G. Please don't mess with G. And I love her so. And I want her to know. She's mine, oh, mine, oh, mine.
Umculo ka-Burning Spear ke esithi She's Mine usiphethela udaba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba kunanza ilanga le-Workers Day namuhla izisebenzi zikhala ngokuthi impilo yomile ngoba impahla ziyadula njalo lemisebenzi yasilela. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.